Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba mphakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 4 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lithumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus. Ibandla le-MTC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leparlamente.
Sibhalele incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo obungupotshi abantwini iloya esazimthetho.
Inhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU ithi abaqashi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni.
Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalo. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Ukutshengisela kwele Melika kuqhubekela phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lichumi lasithupha 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus osekukhuphule inani labo eZimbabwe lafika phose amakhulu amabili i-189. Lokhu kwenzakala uhulumende elokhu engakacaci ukuthi izikolo zizavulwa nini. MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa lithi selithethe isinqumo sokuthi amalunga alo awedalele eParliamente leSenate asengaphatheka kunhlelo zalawa madale njalo lizajezisa lilandela isekelo sebandla lalo labo abangalalelanga inyathelo lakuqala elokuthi bengalugqobi kuleli dale. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa obesemhlanganweni weNational Council yeMDC eHarare izolo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe selilobele usomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mudenda incwadi ekhalaza ukuthi amise ibandla leMDCT ukuxotsha amalunga alo kuleli dale ngoba kungekho emthethweni. Asizweni exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi iNational Council iphe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke namasenators kawabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Phuphe. Yikho ke sithe bazasizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution yeZimbabwe ethi i-MDCA njalo lokuxotshwa kwama-MPs ePhalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party eya owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawe ezixhwalile efuna ukukaphula bengamelela ngama-principles sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyo ukuthi sifuna ukwenza ukuthiwa yi-due process. sibhalela incwadi uSpeaker of Parliament u-Advocate Mdenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchaka lobo bokuxotsha abantu neloya ebhazi umthetho. Sathi hhayi ujustice Chikapi kazange athi asiyo-political party, wathi hhayi ngifinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethu ikhona sesihambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi-evidence uyakuthiyeni i-evidence e-critical usu-applya usuyihambile. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likabani lentwana. Asobe sithi sizabelebani thina siyiphathi esemthethweni, ujaji omunye watho njalo, uchitaphi watho njalo. I-propaganda ekuthiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa, amajaji bayakwanda.
Ikusasa-ke lapho ephalamende, lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uza kumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni into le. Ayisho kakhokhe, ayisho kakhonzora. Iyakwazi ukuthi ngophi abathunywayo, uyabona sawine court straight away bathiwa siyiphathi igavumenti yezanu tf yasehamba yaphila. Kutshengisa ukuthi ngoba bazama u-equalize ukuthi uChancellor yithi legitimate leader njengoba thinasithi uMnangagwa legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party. Bahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kuzifanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018 ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Singake savuma thina ukuthi bathi yithi esiyirongo thina sahambisa konke okwethu lo lingamaqinga ofuna ukudiliza sa-akti yethu ngoba iqine nko.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma labecele le-MDCT izolo ntambama. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika ngoba selivunyelwa ukusebenza elizweni kanye lezinye imali ezijiyeneyo ezifana le-rand lakwele South Africa. I-ZCTU ithi ukubhadala izisebenzi ngemali yeZimbabwe ikuncindezela ngoba limali kayisathengi lutho. Imali yelizwe ilahlekelwa yisisindo nsuku zonke okubangela ukuthi intengo yempahla layo ikhwele mahlayana. Iningi lezisebenzi ligcina selihola amaphepha angathengi lalutho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Isixwayiso sethu sokuthi izisebenzi kufanele phela zibhadalwe ngemali yangaphandle kwelizwe kubangelwa ukuthi intengo yezinto zonke nje isitholakala phela isiku American dollar, njalo laba abathi bathengisa ngemali yaphakathi kwelizwe sibona baya indexa kumbe baya sondeza phela ku exchange rate. So isuka ke imali yangaphakathi ibe imali enengi okumangalisayo. Njalo okwesibili sibone uhulumende evumela phela sokusemthethweni ukuthi abathengisayo ngaba yikuyini abalakho bayavunyelwa njalo ukuthi bangathengisa ngemali yangaphandle. Yikho nje sicebisa kumbe sixwayisa izisebenzi ukuthi nxa sebe negotiator phela kuma bargaining councils achiyeneyo, bekubeke kube sobala ke ukuthi ama wages lawo ke sokufanele ebhadalwe imali yangaphandle. Sibone ngani imali ke elohlonzi esingathi iyagcina ke ivalu. Kuba nzima ukuthi izisebenzi ziqhubekele phambili zicela imali etshintsha uhlonzi lwayo ngokuphuma kwelanga.
Abaqatshi libona bevuma yini, ngoba sesike sabona besala izisebenzi zikahulumende ikakhulu sesike sazibona zikhalala umsebenzi zisithi kumele zihlawulwe ngedola lemelika, kodwa ukwalile lokho uhulumende.
Loba nje abaqhatshi bengatsho ukuthi kabalayo leyo mali, kasiloqiniso phela njengoba yibo phela abathengisa ke ama-products esiwabona ke efakwe nge-American dollar. Ayisibo bonke njalo abaqhatshi abalayo. Abaningi abaqhatshi bathi khona kade belandela umthetho, babe sebevele sebebhadala nje ngemali yangaphandle, uhulumende angaze ngeneleke acitheke lokho kwakuvunyelwana kuma-collective bargaining athize. So abaqhatshi abasoze becatsheke ngeminwe bethi imali kabalayo bona belayo. Sikhangele uhulumende ama-services kahulumende amaningi okwamanje, ngama-services ke abhadalwa ngemali yangaphandle kwelizwe, kugoqela ke ama-parastatals athize, konke abakuthengisayo okwamanje, okuningi kwankhona ke kusekusemalini yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso ezimela abaqatshi elizweni. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abezomthetho sebefumane izindlu ezilithumi lambili ezazingezikasikomithi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri, ezicatshangelwa ukuthi zathengwa ngemali yokungethembeki. UChihuri wabaleka elizweni, kodwa kule mpahla yakhe eningi ebalisa izindlu esisezandleni zesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi amalunga edale lephalamende kuzamele ahlolwe igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kokuba amanye amalunga ebuze ukuba azaqhubeka esiza njani edale engahlolwanga. Umsekeli kasomlomo wedale unkosikazi Tsitsigezi wasesithi uhlelo lokubahlola luzenziwa kunsukwana ezilandelayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salbonani ku Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo, eyokuqala sithanda ukubonga ngokusazisa ngamanani nokuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane okhona we-COVID-19 namehla namalanga ukuthi kwenzakalani emhlabeni naseZimbabwe. Siphinde sibuye kulezi zinto nje ezenzakala ezweni lakithi. Uma ngibheka isimo esikhona njengamanje, iZANU-PF sithethele inyathelo lokuthatha abantu be-MDC abanjengabo Thokozani Khuphe leqembu lakhe labo Monzora ukulisana nabantu ngoba lento abayenzayo akuyona into yokuthi balwa no Nelson Chamisa lebandla lakhe kuphela balwa kanye nabantu ngoba lento akula muntu awukaze kwenzeke lokho ukuthi umuntu uya ku election ethi uyavota ethi uvotele MDC Alliance uphinde kuthwele lama MPs ngawo MDCT engazange yaparticipate ku election abangazange baba support ngoba ukuze umuntu awini election wakhampeni kwavotwa wathola lelo nana akwenzekanga nje ngokuthi umuntu wasuka ku-MDCT kwaba le campaign into abangazange bayenze sibuye esimeni salento eyayenzeka besuka besiya le eBowera ethuneli kaTshwankirayi yebo kambi sibona amantombazana ahamba ku-demonstration ebotshwa ihlangana nenkinga ezinzima kodwa nampo ethokozane ikhupha umonjora lo komiti bazidanansela iZimbabwe yonke bayenza umathanda kuyatshengisa ukuthi bayingxenye ezanu-PF ngoba izanu-PF nxa ungayibona ingxenye yabo uzithola usenkingeni zilungu uba opposa
laba abantu ababakhipha lapha ephalamende abantu abangene ephalamende ngoba bevotelwe abantu ngaphansi kweqembu likwi-MDC Alliance naye umakhupha ngaleso sikhathi wayenawo amakhandidethi akhe ayemele mhlawumbe ngiyifunda la ayekhankase khona ukuthi angenele ukhetho manje yena maye esezoqhamuka esexosha abantu abavotelwa abantu basephalamente uyabona ukujika kube sengathi uyasetshenziswa ngoba phela masukunjena sokungathi bekungamaqembu amabili ngoba naye besevele neqembu lakhe naye limile ngapha nalabo labo eliqembu labo elimile ngale futhi kunjalo enye into abangayinanzelele enye into ofuneka sinanzelele ukuthi njalo thina sihlale sibandlululeke kumele ukuthi ngabe kuthiwa iMatabeleland siyakhona ukuthi sibe leqembu elizamela iMatabeleland lingadilizwa kube sekuba neqembu elizobusa ilizwe hhayi ukuthi khona thina njalo kufanele sihlale siba abantu bangakithi ngabe beba ama-deputy president ngaphansi kobuholi obuyababukhona and nakhona ukuthi umuntu wakhona uba yi-second deputy president angabe u-deputy president owuyolandela ukuba president so lento zonke le zinto azikho fair so umama makhuphe nje naye kake ahlale phansi ahluze umqondo into yakhe icace kungabi ungathiwa uyasetshenziswa kubona kathi usebenzisa naye ingqondo zakhe hhayi ingqondo zomuntu oseceleni
linjani sitiyo seveni thina siyaphila hhayi thina lokho sikubona lapha eBotswana lokhu ngokunye lokhu basizimba kwemashophu bathi bafuna ama-permit kodwa basivalele angikwazi ukuthi bathi siyathenga ngayo igama ngiswele kwakhe ngiseBotswana
sanibonani nonke ngo-studio 7 nani balandeli be-studio 7 siyabonga okukhuluma ngosikhumbuzo sibanda ngikhuluma ngilapha eGoli Alexander bantu bakithi ngiyabonga kakhulu imisebenzi oliwenzayo ku-Studio 7 lisinikeza izindaba ngobuningi bazo ezingatholakaliyo ku-ZBC ngoba ingeyezani leyana isinikeza indaba abantu bakithi abazithola indaba laphana ku-ZBC indaba zezani uyatshela ukuthi khipha lokhu ngakukhiphi so siyabonga kakhulu bantu bakithi bakomthakazi sifuna ukukhululeka komthakazi funa ukukhululeka impela sibhubhuzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi abaphume emaqembini abo zanu abaphume emaqembini abo MDC kaChamisa akuna nto ehlukileyo izanu ne-MDC kaChamisa le MDC kaChamisa bathumela amashona from eHarare kwana bezoba amameya kithi ngapha bengekho abantu bakithi abangaba amameya so thina singabantu bakithi siphoxa kakhulu abantu abanjeabolou ogawule lapa abaloko bengijikela umnankagwa bethi umnankagwa kukhona akwenzayo inhlelo zakhe simnikeza ichansi yani ngoba yena uhleli laphana uchaza nje ukuthi uyadla akazwelani nabantu bakibo ababulayo iguground abantu ukuphathwa ngamathuna abantu bakibo ababulayo iguground etsholojo namhlanje uzositshela ukuthi kona asimnikezeni ichansi ichansi yani ngoba umnankagwa usebenzisa abantu bakithi emathebeleland ukuthi sibebe ngama-boardguard yakhe evikele ukuthi engabhekani namacala ayenzayo icala liboli bantu bakithi asifundeni nathi ukuthi sizwelane nabanye bethu
emathebelele ndabahlukunyezwayo ngoba le ground le yayibulala abantu sasikhona thina engakhetha ukuthi kona umndebele umkhalanga umhlobani yathunyelwa from emashonaland izobulala abantu bemathebelele so kufanele abantu bakithi bephume into enze emashona bebambane bethi enough is enough sesifuna ukuzibusa emathebelele yikho nje sikufunayo thina emthwakazi sifana abantu bakithi bebambane sicela abantu bakithi bekhule emqondweni bebone behlakaniphe bengahlali bendawonye nje ukuthi ankomo asitshala unkomo azange esho ukuthi kushiye lapho ukuthi noma sekunzima ubone ukuthi lapha ucendezelwa uvume akaphawuli lutho bona labo gawule nabochuma bona labo bathuli
Yes, siyamuzwa ubaba uphugeni ma ekhuluma ngokuthi yena umama uMakhuphe ngiyaphatha umsebenzi wonke ngohlelo lokubekwa kwababa uThwangirai kodwa phela akananzelele ukuthi umama uMakhuphe wathi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe MDC Alliance wehlukene yena nobaba uThwangirai wehlukana nebandla leMDCT esezenzela okwakhe samuzwa ekhuluma nasemsakazweni ukuthi ubaba uThwangirai umthumela abantu ufuna ukumtshaya engasahlanganeli lemhlangano yonke ebandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ubaba uThwangirai alale ubaba uThwangirai eselele kwangkhona umama uMakhuphe esekuyaqala kubonakala eseziveza ukuthi yena usebandleni leMDC
sayonani basakazi Studio 7 ngiyalibingelela linjani hayi thina siyaphila singazilila khona ngapho ngemkhuhlane lomhlaba hayi mina ngokuthutha bami engibuthweleyo angikuzwisisi ngitsho okukhulunywa mayelana loshamisa loMakhuphe kati yona ihayikhothi ize iyevumela uNelson Shamisa esiyaqalisa ukuthi ubhalisa ukuthi ufuna ukuba ngupresident yamvumela njani engela mthetho awubekileyo njengoba bethi kala mthetho owawufakayo ecourt engela mthetho owufakele ukuthi umba abantu uzabenzela lokhu lalokhu azange akukhulume waphuma ukumthatha nje kuphela badiye wena hambe ekhambeni ube ngupresident kodwa shuwa into enziwa nguMakhuphe iyayanisa ye akakhulu njalo yena akakhangele akubona ukuthi vele uluhlu asekilo yiluphi labo laba abade besithi bayamlandela sebemvumele bayangena kulwalelo bandla vele ekilo yena okutshengisa ukuthi nakudala kwakhe wayevele esebenzela lwalelo ibandla elimsebenzisayo awusikho lokhu ngitho ayisikho zachosa ende thina sazi uNelson Shamisa engupresident weMDC Alliance kati MDC Alliance leMDCT zingenana ngapi khonapha anti labana bababodwa lwana waziphumela le-alliance yakhe bazibumbela ibandla labo beyibo bodwa wakhethwa ngabantu ende wawina 2.6 million esiwaziyo sonke akulonga kwaziyo yena lo umama olokhehlukuluzana laye akulalutho alenzayo akulakuyina kwenzayo kuze kuye lakhathesi
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi plus 1 202 465 0318 isikhangele esivela ngapha kwele Melika ukutshengisela kwele Melika kuqhubekele phambili lanxa amanye amapholisa amathathu ebotshiwe izolo phezu kokubulawa konsundu edolobheni leMinnesota inkulungwane zabantu bama-state achiyeneyo bangene ezitaladeni okosuku lwesitshiyagalombili bethwele amabhakane asola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa amhlophe iningi labatshengiselayo ngabamhlophe owayengumphathintambo wezomvikela kuhulumende kamongameli Trump umnumzana James Mattis usole umongameli Trump ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshengisela lokhu esithi ilizwe leMelika liswele umkhokheli oqotho kweminyaka emithathu edluleyo sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kambe okwenzakalayo elizweni Kula khona ukubangela ukuthi ozancintisana lo Trump umnumzana Joe Biden owebandla lama Democrats anqobe kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi wona lo umnyaka.
UTrump njengomuntu ovele phakathi ngingathi yena uvele usele 50% and kodwa ke ukuthi ngathi nxa uqasa umjaho uqalisa yena evele sephakathi ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani kodwa kukhanya ngani kusokumphunyuka abantu beAmerica kabathabanga. So ambonto kuyamhambela kuhle into yazinenge oku-COVID-19 bona laba lawona odlakela liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo ezinenge kusitsha izakhiwo yeAmerica yonke nje mingenyawo. Angikholwa ukuthi ngumpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe kungani kuzamthelelela mbijana. Ya
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ya umnumzana uJoe Biden lokhe lethuba elethuka sibile likhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama kodwa-ke sizabona ukuthi kuyazala ngomoya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma elicingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You cherry, I'm a cherry, you cherry, I'm a cherry, you cherry, I'm a cherry.
Through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Ms.
Mrs. K. Owami Muhle. Isifikisa ke emaphethelweni ohlelo lethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Amalunga edalela eParliament ayebandla le MDC Alliance. Kulaba lichumi la stupa 16 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane lecoronavirus. Ibandla le MDC Alliance seligenqule isinqumo sokungayi edale leParliament. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi abaqatshi kumele bahlawule izisebenzi zabo ngedola leMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.